Abe Zimbabwe bathi uhulumende kumele acabangisise ngomthetho wokuvimba ukungena kwempahla ethengwa phandle kwelizwe. Iphephandaba likahulumende leSunday Mail libeke ukuthi ukungenisa impahla ngudlu kuyakuqonga njalo kuncitsha isikhwama sikahulumende imali ebezabhadalwa njengomthelo weduty emngceleni. Bekube kwaba lenhlansi yokuthi uhulumende usesulele isinqumo ngempela viki kodwa kube kwachasiswa ukuthi hathi akunjalo. Umphathintambo obona ezamafektali kanye lokulungiswa kwempahla etshiyene elizweni umzana Mike Bima ubebikwe ngamaphephandaba kahulumende esithi umthetho ovimbela ukungenisa impahla usuyesulwe ngoba usufezile izifiso abakade zifunwa nguhulumende. Kodwa lokhu kulandulwe iziphathamandla zikahulumende buthiye abathenga ngaphandle kwelizwe abafana lonkosikazi Edith Nkala bekhala besithi ngabe uhulumende uyafaka umthelo wejuthi kulezo mpahla ezikuluhlu olungafanelanga luthengwe phandle kwelizwe.
Siyananzelela ukuthi ngale mpahla ziyadula kona wesebenzisa i-US dollar. Ngabe kumbe mhlawumbe uhulumende uyafaka nje okuyimadlanyana kulezo mpahla eziproduswa lokhali khona ngale ukuthi abantu babhadale emabhoda lapho futhi ijuda ukuze sikwanise ukuthi okunye lokhu sikungenise kuhle abantu baphile kulokuthi sime sithenga khona ngale zona impahla ngale khaya sidula.
Kukanti omunye umnumzana Rodney Moyo okubhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla yesigqoko esiyathengisa emkambo weflea market koBulawayo uthi inengi lisithola lingenisa impahla ngudlu ngenxa yomthetho kahulumende.
I-import ban le yenza ukuthi abantu besimagile impahla ngendlela engavunyezwayo elizweni. Okuwezi into efana nje ngokuthi umuntu ethwala igabi ifuweli sebeyicaphisa ngasegangeni faka impilo yomuntu engozini, abanye bayafihla ezimoteni lapho kuzwe phansi kwamasidi kuyadubuka. Uhulumende ngawuthiya relaxa ngomthetho lowo ngoba abanye abantu bavele baphila ngokuthengisa.
Uhulumende yena uvika ngelokuthi usakaqhubeke ngalesi sinqumo ngoba esadinga ukuvikela impahla elungiswa phakathi kwelizwe ngendleko enkulu kule nengi evela phandle elentengo ephansi ngakho ibulala amafekithali ekhaya kanye lokuncitsha uZulu weZimbabwe amathuba omsebenzi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.